isekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu enguntisa uba umongameli welizwe nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela eza ngakho uyafanele ahambe edaleni le-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakala lokho kuhambelana lesekelo sombuso, akulankinga lapho.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi okuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Ye, kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesithiwa kulo istatal ohambelana nenombolo, ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So buye omnye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenzwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona, obobuqili bakhona buyabonakala nje kahle, kodwa kuthi ukuthi ama-judges akhona ayafanele acubungule labo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe-MDC Alliance kuyini? Ukuthi kumiswe impumela bese kukhethwa uMnumzana Chamisa yini, kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho ebengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangelisa indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenze ukuthi inombolo zamavoti ahambenana loNelson Chamisa zibe lutshwane. Nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ama-V23 kumbe ngama-V11, i-constitutional court idaleli iza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yi-ZAC. Abanye bengathi khona hathi inombolo akhona zingathi azitshiyananga kakhulu, kufanele babuyele baye kuncedisana i-runoff. So impumela zingaba zombili. Okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Monzola, hayi lukhana ngokunye awuhambelani le petition le-constitutional court le.